I-Citizens Coalition for Change lapha komthwakazi ifuna ukuthi uhlelo lokubhalisela ukuvota lengezelelwe amalanga ngezizathu ezithi. Okokuqala, yithi esaqalayo ukucela iZEC ukuthi ibuye kumbe isilande emalokishini sisenzela ukuthi kube lula ukubhalisa ukuvota. IZEC yabona ukuthi isicelo sethu silomkantsho yavuma ukubuya ezindaweni zethu. Okwesibili, isivumile ukubuya emalokishini siyananzelela ukuthi abantu bayabhalisa ukuvota ngobuningi babo. Siyananzelela ukuthi abantu ababhalisa ukuvota ethentini elilodwa ngelanga bayadlula inkulungwane lamachumi amahlanu. Yona iZEC ifake amatent ambalwa koBulawayo. Lokhu kutsho ukuthi kulula ukwedlula inani labantu abadingakalayo ukurejista ukuvota ukuze uBulawayo angathathelwa ama-constituency nge-delimitation. Okwesithathu, iofisi yakomsitheli ethathisa izincwadi zokuzalwa lezithupha ifake amathenti emalokishini njalo abantu abaningi banikezwa izithupha. Lokhu kwenza abantu benelise ukubhalisa ukuvota.
Manje ngokubona kwenu, kuyini okubangele ukuthi abantu beqale behudula inyawo uhlelo luqalisa? Kuyini okungaba kubangele ukuthi beqalise emaphethelweni ukuhamba ngobunengi ukuyabhalisela ukuvota?
Iofisi yeZEC ikhatshana labantu, yikho sasikhalela ukuthi iZEC ibhalise abantu abafuna ukuvota ezindaweni abahlala kizo. Njalo iZEC ibingakhankasi njengokukhankasa ebesikwenza thina njengebandla le-Citizens Coalition for Change. Abantu abalazo izithupha ezisetshenziswa nxa kubhaliswa ukuvota. Abakomsitheli banikeza izithupha ezilutshwane njengelanga. Sibona ukuthi iZEC le-ofisi ka-Registrar General yona le yakomsitheli bafaka imigoqo eminingi eyenza ukuthi abantu behluleke ukubhalisa ukuvota.
Manje isicelo senu sokuthi kwengezelelwe amalanga, libona ungani sizemukelwa na njalo lisiqhube njani? Ungasitshela lokuthi nxa kuyikuthi kuyehlule, akhona yini amanye amanyathelo elingawathatha afana lokuya emthethwandaba ukwengezelela amalanga la?
Ngeke saqala ngokuya emthethwandaba mfowethu. Sizakhuluma labo abeZEC, sizabancenga njengokubancenga esakwenzayo, sibe lethemba ukuthi bazazwisisa lokwamukela izikhalazo zethu njengokwamukela abakwenzayo isikhalazo sethu esokufakelwa amatent emalokishini lapho esihlala khona. Kumele sibe lethemba athi ukuqala ngokufumbatha isibhakera.